ukuthi ngaba khona ngaba lethuba lokuthi ukukhulunyiswane uma uhulumende izani PF ingavuma ukuthi bone lokho kubonwa ngeyo wonke umuntu ukuthi bona bebodwa ngeke balivuse leli lizwe uzakhumbula ukuthi bathethile izwe ngo-1980 bephilile balijikisa bathi buya kwahlanganwa ngo-2009 kuya ku-2013 lavuswa ngabanye bababuyisela sebelijikizile okuveza kahle kamhlophe ukuthi labalandlela yokuthi babuse ngendlela efaneleyo bakubona khona lokho kodwa bayakuvika balenhloni yokuvika kodwa isimo sokudilika komnotho sisho ukuthi bazavuma ngekhanda kuphela kumbe bazathathelwa umbuso ngabantu bezimbabwe abake sebelambe kakhulu bengasafuni ukubekezela ukuthi kuyenzeka ngibona sengathi ithuba ngokunjalo likhona elokuthi kungakhulunyiswana ngoba sebebonile ukuthi hayi kwangeke kubahambele njalo kuphelela kupolazi kuphela abanye bengekho akusoze kuncede kumele kube yiyo bona laba kubapolazi kube ne-MGC Alliance kube ne-Civil Society kube lama-church kube naye wonke umuntu wezimbabwe ongancedisa ukuthi kwakhiwe izimbabwe eyaphambili
manje pho njengoba sisizwa kuthiwa umongameli usethethe ikhefu elenyanga yonke kutsho ukuthi sokuzamiswa yonke into na azaphendula
nangabe esakuthatha kalula kanjalo esiye ekhefini kunje uzabona kahle ukuthi ilizwe lasomdlalo kuyofanele ukuthi salekhaya ikhefu lakhona kade ilithi belelithatha angalithatha sale emzini wakhe ekhwekhwe angithi yabe khona kuqhubeke kuzinto kumbe naye sethathu sele-Singapore yakhe kwenye indawo kahlala kodwa nxa ekhona lapha ephume kuphela e-State House kumbe ese-State House phela ukhumbile ukuthi uhulumende lanqaithi upresident anqaithi esikhefu usuka ehlala e-State House u-vice president kayayisebenzile e-State House o-ekthayo usuke esebenzile ehofisini lakhe hhayi kwelika-president i-State House yindawo lapho ubuswa ukhona ohlala khona futhi ngakho-ke lanxa eselefini esekhefini uyabe ehlala khona kuyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe layo nxa ekhona lapho esekhefini ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho kuyabonakala izinto eziningi kuyachitheka yonke into asikwazi kunje ukuthi izikolo vele ziyavulwa yini abantwana vele alisoze benelise ukuhamba siyakwazi abanye ngakade befanele bangene besiya kwenza u-Z0 kumbe kuthiwa i-ECD abasangeni abazali sebebadlulisela kumnyaka olandelayo ngokuba ingekho imali yokubhadala ukudla indlala iyabesabela lonyaka akulazulu akulalutho ngakho-ke kudingeka upresident abe fulltime ehofisini ayeke nje umdlalo lo ukuthi kuthiwa kuyayikwa elifini kanti elifini oyekhefini ngakokade sebenza usesebenze akulalutho akusebenzele
siyabona ukubana ozaba esaphethe isikhundla sikamongameli ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga yena uphakathi kokulwisana lomkakhe manje pho kusetshenzwa njani nxa kunje akumelanga na ake ameceleni udaba lwakhe lusahluzisiswa
emazweni acacileyo-ke kungenziwa kanjalo kodwa leli ayisolizwe nendlela ngaphansi kwalo hulumende ilizwe lelisebile kothiwa ibhanana lipatik sungumdlalo nje ongayindawo ungakhangela abantu abakhona laphana phezulu kuhulumende balutshwana abalo mqondo okhaliphileyo ukuthi bangavusa ilizwe abaningi nje ngabantu asebahlalwa badinwa khona laphana kusuka ngo-1980 ngakho-ke angiboni lutho olungasala lususuka khona lapho eselifini esekhethini upresident laba abasanda abasekeli bakhe hhayi labo kababoni lutho